Isivumelwano phakathi kwabe-Apex Council lohulumende sibikwa silobelanwe emhlanganweni owenzelwe Victoria Falls emadabukakusa lamhlanje. Abezinye inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende ezigoqela eyababalisi bemaphandleni eye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, balile ukwamukela limpumela besithi ayisikho abakade bekukhangelele. Isikhulumeli se-ARTUZ uMnumzana Nation Mutsitirwa uveza umbono wenhlanganiso yakhe ngalesi sivumelwano.
Ababalisi bakhala ngokuthi ukukhutshulwa kweholo kungaphansi kwalokho abakade bekukhangelele. Ikhangelelo lababalisi liholo eliyisilinganiso salelo ababelithola ngomnyaka ka-2018 ngomphandula i-$500. Nxa lokho kungayenziwanga njenge-ARTUZ, asiyenelisi ukubuyela emsebenzini ngaphandle kokuthi umqatshi alungise udaba lwethu.
Ukungakhuphuki kweholo labo njengalokho kade bekukhangelele njenge-ARTUZ, uMdzitirwa uthi kuzophazamisa indlela abasebenza ngayo.
Thina njenge-ARTUZ asibuyeli emsebenzini ingungqoqo ingasiphanga esikukhangeleleyo.
Isikhulumeli senhlanganiso yezimtha uMnumzana Thabson Nganunu Sibanda uchasisa izizathu zokwamukela lesi sivumelwano.
Izikhulumeli ezinkulu zezisebenzi zikahulumende kanye labatitshala ababalisi bonke ezweni bezihlangene ke kusukela mhla ka-14 January kuze kufike ekuseni yanamhlanje mhla ka-29 January. Kugcine kuvunyelwene ukuthi uhulumende kababhadale nale imali layo ukuze ababalisi babe belakho abakuhlafunayo. Kodwa siza kunanzelela ukuthi lesi sivumelwano asitsho lutho kangako kumbalisi olambileyo, kodwa ke akufani nje lokuthi ngako bekuloku kukhulunywa kungaze kwamiwa, ngoba uhulumende ubengela indlela yokuthi ade angabhadala kungazange kube kusayinelwa nepasi.
USibanda uthi lokhu kutsho ukuba impilo yezisebenzi ogoqela ababalisi iqhubeka isiba nzima.
Lanxa nje sikhuthazile ukuthi ababalisi ngababuyele emsebenzini, kodwa sithanda futhi ukuthi kwazinanzeleleke ukuthi ukubuyela kwabo akungeke kube ngokwelanga elilodwa. Sikhuluma kanje nje omunye umbalisi akalayo yena yokugada kuzaze kuphele inyanga lapha zazayihola khona, kungikhona ezathola indibilishi enaleyo angagada ngayo esiya isikolo. Siyakhuthaza ke siyacela la kuyihulumende ukuthi bangahlukumeza amatitshala. Bakhona abazasukuma bahambe baye emsebenzini, bakhona abanye okuzabehlula kuze kufike phose ekupheleni kwenyanga. Ma uhulumende akwazi ukubekezela, ngoba laye kumehlule kwelaka igcwele ukuthi anike ababalisi lokho abakufunayo. Umsebenzi bayawuthanda sibe ababalisi, kodwa behlulwa ngumumo.
UMnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions uthi akuba mangalise ukuphume kule ngxoxo.
Unlike abanye ke abangasebenzi kuhulumende, laba abangaphansi kwe-Apex ke kungani kuba lula ukuthi bethuselwe njalo bekhanye bebuyela emuva.
Okusekelwe ngenye ingcwethi kwezombusazwe lokuhlalisana kuhle kwabantu, uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Nxa uhulumende esala kabafaki izikhali zabo phansi baqinise iyintamo bathi bona nxa bengasabhatalwanga imali abazikhulumayo, ubuqile benziwa uhulumende abafananga buye phambili, impilo izima.
Umphathintambo ogatsha lwezisebenzi uMnumzana Paul Mavima uthi lanxa uhulumende elesifiso sokwengezelela izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso esiphezulu, udubo ukuthi isikhwama sakhe asilamali eneleyo, ngakho akanelisi iholo elifunwa yisebenzi njengoba umnotho welizwe ungamanga kuhle. Incwadi ebhalelwe amalunga awezimtha iveza ukuba obethola iholo eliphansi kuzisebenzi zikahulumende selikhuphuke lisuka kumadola edlula kancinyane inkulungwane yaya kumadola azinkulungwane ezimbili lengxenye, kusitsho ukuba ikhuphuke ngesilinganiso sokuphose ikhulu elilamachumi amane ekhulwini. Kuthi lo obehola amadola phose inkulungwane ezimbili ikhuphuke yaya kumadola phose inkulungwane ezinhlanu. Abezimtha bathi kodwa bazoqhubeka bebheke umumo wezenotho elizweni ukuze babuyele njalo kuhulumende ukuyakhulumisana ngokwengezelela lelo holo. Bekhuthaza amalunga ukuthi amukele isilinganiso asiphiweyo aphindele emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.